Umnumzana Justice Ncube ubhubhengo lwesihlanu kuviki edlulileyo ngemva kokutshaywa kabuhlungu abahlali bemashaya phansi kweguyu abedlula amathumi amabili bencedisana lezizalwane zakweliBotswana ezazilitshumi lanye bemethesa icala lokutshontshwa babhemi. Izakhamizi esixoxelazo zithi sezile minyaka zitshontshelwa kungelanyathelo eluthathwayo ukuze lawa masela abotshwe ayebhika ejele. Umnumzana Victor Spando isakhamuzi seManama njalo nguthalimana wenhlanganiso elusana lokutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association iGasta uthi kunganengi bebamba xhaka amasele ezifuyo kodwa eyekelwa.
October to December sikwazi ukuthola amadonki over 67 abetshontshiwe. Kwabanjwa futhi amasela afika kubo 10 to 15 if I'm not mistaken. Kodwa kusizwisa ubuhlungu ukuthi phakathi kwalawa masela alikho seligwetshiwe, bonke banikezwa ibheyili bangaphandle. Gameko ezimbili abantu abahambe khona besiyadinga amadonki abo eJohn Deere bafika baganyulwa kabuhlungu kakhulu, kodwa amacala avulwa amabili. Akukho umsolo osebotshiwe owakwenzayo lokho.
Ngokunjalo umnumzana Siphanda uthi kuyadingakala ukuthi amapholisa asebenze ngendlela eqondileyo ukuze kungabi lokulahleka kwempilo zabantu mahlayana nje.
Sinanzelele ukuthi uVusa Mthophini ungomunye walabo evulela amacala kodwa unokubonakala ehamba labomthetho lamapholisa kodwa bengakwazi ukumbopha. Sicabanga ukuthi akube umthetho ukhona uyasebenza, akube konke lokho kasinakho. Silusizi kakhulu ngendlela umthetho ongasebenzi ngayo, ngendlela amapholisa angasebenzi ngayo, ngendlela ijudiciary yakithi engasebenzi ngakhona. Besicela ukuthi uhulumende asincedise kakhulu, especially abantu laba abatshontshayo benganikezwa amabheyili. Ngoba uma benikeza amabheyili mabe ngaphandle babuyela futhi behlukumeza futhi umphakathi.
Umnumzana Love Moncube oyisakhamuzi seMatobo uthi ukuyekethisa kwamapholisa ukubopha amasele ezifuyo sekudala ukufuthelana okukhulu kungakho izakhamizi igcina zithatha umthetho ziwufake ezandleni zawo.
Amapholisa adlala amasela abupha amasela bebayekele bengasiki kumbe nasemakhothi pho. Lokhuyana kuyasilimaza, kuyenza imeseji yokuthi bebone ukuthi sizondile, yiyo nale eqakathekileyo ukuthi sizithathele umthetho nje kancane nje siwufake ezandleni zethu. Kungaba kabili kube kathathu bazaphakama samakhanda bebona ukuthi abantu bazondile. Yikho-ke imbangela kakhulu umthetho esifaka ezandleni zethu. Nguye uhulumente, nguye okwenzayo lokhu ukuthi thina size sizonde siyedlulise.
Umnumzana Ekemoy uthi ukwehluleka kwamapholisa ukuvikela izakhamizi kubathiya besengozini kungakho izakhamizi kumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Ukhumbule ukuthi silamakhesi zabantu abangu-2 abathathelwe izimoto, omunye wakhutshwa ilizwi watshaywa wathathelwa itraka yakhe esuku khona phana. But the perpetrators have not been apprehended. So okusalayo kathesi abantu ukuthi bazivikele. Abantu kumele basebenzise everything ukudefend izifuyo zabo ngoba yikho lapho abaphila khona. Abala amapentsheni, abala elinye ilifa besides izifuyo zabo. Into leyo izagcina vele ikunzimeni abantu bebulalane.
Umnumzana Amon Clinic ngathi ngukhansila kaward 10 eGwanda uthi kukhona okunuka santungwana esipholiseni.
Umphakathi uzamile ngamandla wonke ukuthi uncediswe ngamapholisa kodwa amapholisa let down. Into emangalisayo ukuthi abakhulu bakhona, kutsho ukuthi ukutshontshwa kwezinkomo lezi labo abakhulu intshontsho bebelithola from ama-genius abo. Ngempela ngempela umphakathi noma kuphi kwesigaba sebandebeleni asisela siqiniseko sokuthi silamapholisa oqobo.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi uthi uZulu kumele atshiyane lo mkhuba wokufaka umthetho ezandleni zakhe kodwa abikele amapholisa lapho ethe waphatheka kakubi. Umnumzana Nyathi uthi basaluphenya udaba lokubulawa kukaJustice Ncube. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebumbe ikomiti eziphatha amandla zikarhulumente ezaphenya udaba lokutshontshwa kwezifuyo zakweliBotswana izizalwane zakuleli. Lokho kuze ngemva kokukhalaza kwamongameli wakweliBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi othi izifuyo zakibo ziyaphela ngenxa yamasele emngceleni wakweliBotswana leZimbabwe. Zimbabwe emlamba pheli ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemajawondene eGwanda ngu Albert Ncube.